Kuqala sinanzelela ukuthi umbuso okhona wamakhiwa wawungumbuso wobandlululo, umbuso ofike wathathela abantu abansundu amalungelo abo, amalungelo okuthi bazibuse elizweni labo, kwaba yinto embi ebuhlungu kakhulu. Babathathela lezifuyo zabo singakukhohlwa khonoko, nendawo ezinhle ezokulima ezokufuya. Abantu bafakwe ezindaweni ezikhwakhweni ongalimekiyo, indawo ezemosquito, indawo ongasoze ufuye kizo, indawo yaba into eyenza ukuthi impile khona. Sebelileke abantu bacabanga ukuthi konke lokuzarifeseka, bahlakurifesekanga sesilithethi lizwe. Abantu-ke manje baqaleke lapho baqala ukuthi hayi lo sinyithi wengcono.
Mnumzana Sibindi, owakho-ke umbono ngalolu da?
Ngiyabonga. Okuningi osekufakwe ngabakuDlamini lapha amakhiwa afike asinikezela, njalo bese ngiqhubeka ngibuya la ngapha emsebenzini ukuthi amakhiwa babenikana ngawulo msebenzi. Labantu abakhangela abantu kuthiwa ngomanager abalezikhundla eziphezulu, amakhiwa ayenikana enganika abantu abamnyama. Sibona uncendezo olwalukhona ngesikhathi samakhiwa solusiba khona, kodwa soluletha abantu abamnyama. Ungananzelela khathesi ungene amaparasetayo ungene ngakhi, abantu bona bokuthiwa ngomanager abezikhundla eziphezulu bangabantu abalethwayo isikhathi esiningi, ikakhulu ngapha ndakhuluma emagebeni kakhulu, ayisibantu avele emagebeleleni bayalethwa ngapha. Sehambe kibekhembe uyethola ukuthi member in charge wamapolisa ngubani, ukhale kona bokuthiwa ngo-ODA kwenaba ukuthi ngobani. Eminye imihlobo iyakhiwa phandle, abantu bazonile bayafuthelana. Ama-farmers ayehlala emapulazi beyibe abalimayo befuye iy'nkomo zabo. Khathesi uhlupho esilayo ukuthi ungakhangela umbuso wakithi, abantu babe emapulazi kodwa umanager eseHarare nge-remote control, kumbe umanager pulazi kobulawa bahambi esiyahlala emapulazini. Kuyikho libona lambda eZimbabwe khonapho. Uma usilongu ukubulawa umuntu wakini, kungcono ukubulawa yisithi esilikhiwa. Kodwa ngathi ngibulawa umuntu wakithi isikhumba esimnyama, yikho abantu esiba lolaka.
Abanye bala bathi lokhu yingqondo ye-colonized, ukubona umuntu ongumlungu engani nguye ongcono. Kambe ingaphathwa njani le indaba ukuthi abantu bekhonono kodwa bekhangela phambili bengakhangela emuva?
Sibe kwazi ukuthi bakhona abantu abahlezi kuhle kakhulu, ingabantu bolawa bezayo. Bakhona abantu abanikwa lezi mali amaloni bengawabhatali, bakhona abantu abanikwa amaseva abangawadiziziyo. Labo bantu kufanele sibili basapote, labo bantu kufanele badifende umbuso okhona. Akufanani labantu nje ubuningi babantu obuhluphekayo. Mhlawumbe uzathi wena uthiwa konke kuthi wena hayi ihulumende le impi, uzaluza isinkwa osidlayo ngongaphandle komthetho. Ilizwe yilizwe ngoba kulo mthetho. Akumangalisi nxa abanye abantu besithi uSmith wayembi kakhulu. Angitsho mina ukuthi uSmith wayemuhle, ngiqume ngoncindezelo lamakhiwa. Uma ukwazi ukuthi umntanakho nxa efundile uzawuthola umsebenzi, but khathezo ungazufunde njani? Uzahambe ethengisa i-airtime esitridini, uzahambe ethengisa amatamatisi esitridini. So nxase sicompare khathezi sithi ngubani ongcono, uSmith wawufunda uzaba ngutitshi, ube ngumethi, ube ngudokotela, usemsebenzini. Ulecala khathesi uzakhangelwa ukuthi ungubani. Sikubaleka ningi maphepheni lapho abantu besimagla igolide baphuma nalo through the airport okule security yonke elizwe. Nanxa sebebotshiwe, hayi into yakhona iphele ngoba akula mthetho. Wawungasoze ukwenze lokho ngesikhathi sikasimeka. Kwenza ukuthi abantu bakhombele, sasile ten, sile afteen, sile titi, sile six ten, sheleni, two and six. Lezi imali ezazithenga lezo. But khathesi kulani, sisuka kumabhondi, sisuka kuwadi wadi, phela sisayiyazi le mali yeZimbabwe ukuthi idizwe layo kuyini. Lakhathesi kuthiwa kuleziki, ngoba nesekwayibamba iziki ngesandla zakhe, akulaziki. But ngesikhathi sikasinika imali likhona, ithenga 1980 echaya lapha besinamadola kona la aweZimbabwe ene-value. So abantu bathini? Abantu bakhangela izinto eziphathane nempilo yabo. Abantwana silabo, abantwana abagcwele amazwe bayakhrosa imifula oLimpopo bedliwa zingwenya, bebaleke emakhaya ngoba kusahlaleni. So bathini? Ngesikhathi sikasinika izini kule mpi, abantu bengabaleki ngale ndlela, babaleka besiye empini beseyokulilizwe labo.
Mnumzana Sibindi, abantu laba bathi uMnumzana Smith wayengcono, abanyeke banike amangisi igunya yini lokuthi abantu abamnyama bayehluleka? Njalo kungani umnotho wawusenelisa ukuthi ube ngcono ngenxa yobandlululo kumbe kwakungenxa yani
ngilakhali industry sale sikhanye khona ba esikhathi asinike laba bobulwa ngokuthi akwenduduze yathunga kade ngasathunga ama industry ungacabanga odanto bavalile ukhwe security mills o CSC yakusena lutho kodwa lapha nakuqala kwakuchathiwe kungani kwakuchathiwe ngenxa yokuthi lizwe ngaleso sikhathi lake system yokuthi ukuze umnotho ukhule uqhakamuye phezulu ikuthi kufanele usebenze wenze ukuthi ayiproduction ungenza njalo usilathatha lokho sokutholile uhambe ekugeswa kwamayamazwe sokungena i-foreign currency ibuya lapha elizweni sithuthisa umnotho kodwa ngadeso ungakhangela ama-factory ngikhuluma kanti avalile sebehambe siya ngayo siyathenga impalo le-Chinese GPM ezileta lapha sithengisela abantu siyuze ubaba uDlamini ekhuluma iqiniso lapho ngokuthi esakaza ukuthi le mali ezibaba sayazi sizayazi njani sabele singaproduce ilutho singabantu abemukela kuphela kudaskasinika abantu bazogcwala amabhakhi ezigcwele erenkini amabhasi ehlile okuceda abantu abantu besebenza ema-factory besiyabona izimuli zabo bethela imali naliyayibenelisa ukuthi baphiye lezimuli zabo lanqaba bengcindezele kodwa okwempilo yabo le muli zabo kwakungakhanyi ngoba babethela leyo mali mali bayihole bayikhona and ezingakhona abantu abachathiwe kathesi sihlezi-10% abakwi-informal employment abanye sebevalwe ngamashophu wabo okuncane ke sikhathi esisizwa ngamazi kokulwa khona abantu sebagebha abagodi kongapha kwegodini amanzi asahambe emadamu asengena emagodini ekhithi megangeni le usmith wayecaca ngento yesebalisino powers wawule i-judiciary ngapha kubuye kube le parliament ngapha kubuye kube le presidium ngapha kathesi uyezwa ungathi kuthiwa ye upresident useyapointa ama-judges obviously umuntu eseyapointiwe kanjalo ule ngozi yonxayisa i-decision ayiyenza i-decision yethapsalo omkhathileyo so kodwa kuthi umuntu wakungenza wawuzwazi hayi kwadi ulecala ungahambe ecourt hayi ecourt zakhuluma isikhathi sabantu abathela qiniso orkwenzakalani.